isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 16 kuMabasa 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ukusilela kwemali kuqhubekela phambili elizweni iningi lisithi lanxa lifola emabhanga alitholi lutho, kukanti abanye bathi bathola imali enrutshana kakhulu.
Isivumelo esikhona sithi ungafelwa kumele umuntu ayephiwa imali yomuntu loyabefele uyithiwe ikhesi nayi-500 but akusenzakala sokusenzakala ukuthi umuntu yona sokutransfera ku-eco cash ukuthi ayithola leyo cash ayikho.
Iningi lithi akukho okujabulisayo ngozibuse othakazalelwa ngolwesibili kuyona le iviki njengoba kule ndlala, ukuswelakala kwemali lemisebenzi kanye lokwephulwa kwelungelo loluntu. Sizakuzwa iziphathelane lephasika selomfundisi uSeni Sibanda.
Siyananzela ukuthi ke bonke uJesu usevukile kwabafileyo wabuyela njalo ezulwini wabathiyela amandla okuthumayela, yikho ibandla elakhiwa khona. Ibandla leli esilaziyo ngathese likaKristu lakhiwa phezu kokuvuka kukaJesu, phezu kwamandla okuthi uJesu wavuka kwabafileyo wanqoba ithuna.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kuwona lo msakazo wenu weStudio 7. Ukusilela kwemali kuqhubekela phambili elizweni iningi lisithi lanxa lifola emabhanga alitholi lutho, kukanti abanye bathi bathola imali enlutshwana kakhulu. Ukuze sihlaziye udaba lokuswelakala kwemali, sixoxa lengcwethi ecubungula ezomnotho welizwe uMnumzana Vulisani Ncube, yena oqala ngokusichasisela ukuthi kungani esithi ukusetshenziswa kwedola lemelika elizweni yikho okubangela ukuthi udubo lokusilela kwemali lumemetheke.
Idola leMelika uzananzelela ukuthi khathesi abalalo bayaligcina bengelashuwa ukuthi kuza kwenzakalani. Njalo ama-bond note lawo akumelanga ukuthi bawalethe adlule e-certain figure okwenza kube nzima ukuthi indaba ye-cash iphele. Abantu eZimbabwe bavele bajayele uhlupho, wonke umuntu uthi angathola la i-cash ayifake eceleni sesabe ukuthi sasizavuke ngekho. So akusuze vele kuphele, kuzaphela mhlana uhulumende ezahlakanipha enze into eqondileyo ukuthi adinge enye imali kumbe lifuna kumbe lirandi, ikakhulu irandi, ukuthi kube yiyo imali esetshenziswa eZimbabwe, lapho into zakhe zizaba lula.
Kungomunye wengcwethi ezicubungula ezomnotho welizwe awasithi kuhle ukuthi uhulumende azame lokuletha ama-bond notes, ulokhu kubona njalo yini?
Mina okokuqala engakwalayo ebantwini kwakuyukuthi i-bond note izakwenza ukuthi izinto ziphele, izakwenza ukuthi izimpilo zibuyele ku-2000, lokho ngakwala. Kodwa ngangihlala ngisitsho ukuthi ukusebenzisa i-US dollar kwancedisa into eyodwa kuphela ukuthi kwenze umnotho uzinze, help to stabilize the economy. Kwakungeke ngitsho kuncedise ukuthi umnotho ukhule, ngoba okokuqala ivele idola ngendlela eliyilo lona eZimbabwe lisuka libe ngesithiwa is overvalued. Idola elilodwa elikuthenga eZimbabwe kulutshwane kakhulu kulekuthenga eMelika. Kwenza ukuthi izinto ezenziwe eZimbabwe ngingafuna ukuthengiselwa amanye amazwe zidule. Kube kanti indlela enhliyo izona izinto ezisetshenziswa idola kungakasebenzisa ukuthi indlela esilungisa ngayo i-overfleet ziyadula nxa uzikhompela nezinto ezenziwe e-South Africa usebenzisa amarandi, ezenziwe eZambia usebenzisa amakwasha, ezenziwa eBotswana, okwenza ukuthi indlela esidlisa kwamanye amazwe they are not attractive. So ibuze umnotho wethu ngeke ukhule ngitsho.
Lo uMnumzana Vulisani Ncube, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, sixoxelaye ekobulawayo. Ngesikhathi iningi emadolobheni lisithi liswela imali emabhanga, abahlala emaphandleni bathi umangoye ulokho elala eziko ngoba labo babhekane lohlupho olufanayo kukanti lezilimo zacha emasimini. Uhulumende usanda ukwethula impumela yokudingisisa ekhomba ukuthi isigaba seMathebelele North yiso esikhokhelayo ngendlala kanye lobuyanga obukhulu elizweni. Sixoxelo Councillor Sicelo Mpofu ka Ward 21 eNkayi ukuze sizwe ukuthi kwenzakalani esigabeni sakhe.
Ngathi labana abalima ngabo November, early November kusiya ku late early December, isivuno sabo ngaphosa ukuthi sihle. Kodwa laba abalime ngoDisemba kusiya kuJanuwari, izulu lasuka labaliningi lana kakhulu, kwabuya futhi kwaba lesihlava lesi sibe khona emasimini abantu. Abantu bathe besithi bananzele kavele besokonile emasimini. Bona laba abavunileyo abakaNovemba, December, ungaphosa ukuthi kungcono, kodwa akuyindawo ngoba isilinganisi sabo sabantu abazavuna kulokhu balutshwane kulalaba abangavunanga. Njalo nxa uqathanisa kuzigutshana langezigaba kulezinye izigaba ngathi amawadi angani izulu laqala ukuna, bona ke bangcono baphosa bangani bavune ngoba baqala khona bahle laqala ukulima. Laba babulimele emuva ngibalesele nje amawadi njange uwo ngikhangela kuluhlu lwangithi ngapha wadi 20, wadi 21 usiya ku-22 wamanye amawadi esengingafika khona, hayi umuma wakhona kakho muhle.
Bathola sizobani abantu?
Wakathesi abantu impilo abayiphila yikho khona ukuphila ngokukhongozela. Kathesi ngikhuluma so nje bekule World Vision akade esenza ama cash transfers abantu bephiwa ibephiwa imali kulinganiswa lemuli olayo. Umuntu oyedwa ikhanda elilodwa beliphiwa imali engange-$5 so kusiya ngithi mingekho injani. Then bekuleyinye futhi program government program Food for Africa ukhona kade besebenza beholiswa ukudla amavele besenze 4 hours a day bensebesithe ekupheleni kwamalanga abo akhona 15 days sebephiwa-ke u-50 kg yomuntu. Then bekusuthi labana abayi-60 years and above yibakade beholiswa umumbu lanxa bengasebenzanga. Kodwa zona lezi nhlelo engikhuluma ngazo ayisikho ukuthi bezisemelise ukuthi zithathe bonke abantu, kukhona kade besalele ngaphandle abakade vele belohlupho lwani lwendlala.
Sesikhangela-ke labo abaziphandelayo, sinjani isimo semali?
Isimo semali asimanga kuhle, abantu bazama ukudinga izimali. Khangela kubona laba sithi bona bade bephiwa ama-cash transfers, ubeyithola imali kodwa ukuthi ayenzele ukuthi ayikhuphe ayithathe ayiphathe ezandemileni yakhe bekunzima. Nakathi singikhuluma kanje kunzima. So kwenzakalayo ukuthi bebethi bangakufakela imali, imali leyana bekumele umuntu wakhona kumele ahambe aye esitolo kuma-express agent ayeyichitha yonke angabi lesento ozayiphatha ngezandla. Ngoba nxa efika laphana efuna ukuthenga i-express engathi ufuna i-change, umuntu wesitolo layo ngizamtshela ukuthi kanamali, okutshengisela ukuthi i-circulation ye-bond note elizweni leZimbabwe ayizange idala umehluko. Ibonakala ukungena kwe-bond note elizweni kubangele ukuthi kwande imizila yamalayo labantu belanele izimali emabhenki kuma-ecocash kusweleka izimali. Kulokunye futhi lokuthiwa ngu-ecoshu okuncedisa ngezama-funerals. Lakho abantu they are complaining ukuthi isivumelwano esikhona sithi ungafelwa kumele umuntu ayephiwa imali yomuntu loyabehleli uyiphiwe ikhesi nayi-500 DP. But akusenzakala sokusenzakala ukuthi umuntu lwana sokuthi-transfera ku-ecocash ukuthi ayithola leyo cash ayikho.
Lo mnumzana Sicelo Mpofu, Councillor ka Ward 21 enhlanganiso eNkayi, njalo engumgcini sihlalo weNkayi Rural District Council, sixoxelaye ekhona le eNkayi. EleZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lesikhombisa ngolwesithathu kuyona le iviki lathola, ngolwesibili kuyona le iviki lathola uzibuse kumbuso wabelungu kuyonale inyanga ngomnyaka ka-1980. Uhulumende uthi amalungiselelo okuthakazelela leli langa asesemaphethelweni. Lokhu kwenzakala iningi lisithi akukho okujabulisayo ngozibuse njengoba kulendlala, ukuswela imali emabhanga kanye lokwephulwa kwelungelo loluntu elizweni. Sixoxe lomnumzana e-14 Nkomo, ilunga lebandla leZANU-PF, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi, kuvele ngakini lanxa kulanjwa kungakini. Ilizwe nxa liphakathi kodubo liyakhangela ukuthi kungakithi, awukhalali umuzi wakho ngenxa abana ngakini kulo dubo. Okuqathekileyo ukuthi abantu bahlanganisa amakhanda uhlupho lukhona lulungiseke. Yes, liqiniso ukuthi abantu emabhanga imali kabayitholi njalo balungiselela ukuya emakhaya abanye. Nxa beyitholile abanye bayithola ingamatshe behambe besindwa. Yilo dubo lukhona.
Kulokukhonona kwabanye abalwa impi yenkululeko ikakhulu kuvuyo lezipra abathi bayabandlululwa nguhulumende okhona njalo lembali kazibuse ayilandiswa kuhle, uyavumelana yini lakho lokho?
Ngimangele bengikhangele i-TV kusuka nezisanda kwedlula. Okokuqala, after a long time ikhitshwa imbali yelokhuzeni yezipha lamajaha lapha ayesilwa ekhona ekhuluma ukuthi lapha osenzakala lokho into ebingajayelekanga, yikho engibonileyo. Kuqakathekile ukuthi imbali ikhitshwe njengoba iyiyo. Abantwana abasakhulayo bekwazi ukuthi bonke abantu abalwele ilizwe balwa njengoba kubuthilo nje ukuthi bakhonana ngokuthi bayabandlululwa. Ngithi mina hayi, singake kade kukhona khonokho ungani kulomehluko, ngoba ngibone lawa majaha esima lapha ayekhona ekhuluma ngakho.
Ikusasa uyibona injani kwele Zimbabwe njengoba sisizwa njalo ukuthi ibandla leZANU-PF liyavumelana njalo ukuthi uMongameli Mugabe ancintise kukhetho oluzayo?
Ikusasa mina njengomthumayeli ngikhangelele uNkulunkulu ukuthi uzasigayida phakathi kobunzima esikibo. Nxa kumbe kade singenzi ukuhle enxebe kuluswazi kade siluthayo, kodwa kuqakathekile ukuthi size sifuqa ngamadolo sicele uMdali ukuthi asikhokhele phakathi kobunzima obungabukhona. Into engiyikholwayo mina yikuthi umkhokheli uba ngumkhokheli ngabantu, noma kungaze kube ngubani kusasa. Nxa abantu bengazanga batho ukuthi hayi lapha awuhambi kuhle, kuzafanana.
Lo ngumnumzana e-14 Nkomo, ilunga lebandla leZANU-PF, sixoxelaye ekoBulawayo.
Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaMike Hove we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo. Igama lami nguMike Hove. Namhla mina lo mnumzana Kelvin Ncube ongumuntu olwela amalungelo abasakhulayo eVictoria Falls sizabe siphatha udaba mayelana ngendlela ezitshiyeneyo zokusiza abatsha ukuze sibambisane, ukuze siphakamisane njalo siqhubekele phambili ngemva kokhetho oluzayo. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube, masiyihlabe le ndaba.
Mina ngokubona kwami I think abantu abatsha we need to ufuze sibambisane. Singacabangeli ukuthi someone will do this for us. If we need something ukuthi kutshintshe kumbe kuqhubekele kuyilokho kuyikho khona, we need to act. Singamele ukuthi abadala bazasenzela, singamele ukuthi abanye abantu abatsha kwezinye indawo bazasenzela. Thina into ofanele siyekwenza, siyenze lokho esifuna ukuthi kuzasisathisa njengabantu abatsha.
Abadala bangayala ukusinikeza amathuba okutshengisa umhlaba wonke jikelele amakhono ethu. Kumele siyenzene ukuze silethe utshintsho esiwudingayo ukuze sitshintshe isimo sabontanga kwele Zimbabwe.
I think ngokuzama nje besizibuke sikhuluma like I think sikusebenzisa konke ongaphakale kwezweni ama-radio channels anjengawona lapha manje ngapha malutshwana angavunyelwa kumbe angayenza khona ukuthi wankhona sesize lapho ukuthi sikhala sisithini. But ngokwazi kwami ndine-experience esike yaba khona.
Thina abatsha abaphila pheshe singayenzani ukuze lathi sisize nina abontanga abaphila kwele Zimbabwe?
Ngikhumbula kudala kusenziwa i-People's Bridge Constitution. Sekulamanye kulezinye inhlanganiso ngokuthi ama-civil thina ade hambe fundisa abantu kabanzi ngokuqakatheka koba kokuphatheka oyibhaleni i-constitution. Xa kuyikuthi kwankhona since abanye bethu bephandle, ontanga bethu bephandle, kodwa besisa ukuthi besincedise. Ngilesifiso sokuthi kwankhona alibana ngakuyenziwana lana amadala ku-meetings kwanisa ukuthi sihambe sikhuluma labadala lawo bekwanisa ukuthi ndizile bebuye ngapha bezoyenza bezovota lathi. But izizathu zokuthi waye waphuma kulabanye abaphuma kuyilokhu ukuthi enxa yabasavumela ukuphenduka la xa sisiza from the corridors yakuze ukuthi alo wahamba wahamba akavunyela ukuphenduka la abasolongo izinto zeke ukuthi zinjani. But layinalokhu nasistiniweyo ukuthi wankhona ivoice yakhe izwakale ngale ihambe kufundisa abantu abaningi abatsha maybe emakhaya la kwezindawo emaphandleni lapho ukuthi wangona abantu they don't know ukuthi yini okukhona ingqondo zabo vele sezakungcobisa anyway ukuthi wangkhona bazi khonokho abakutsheliweyo and batsheliwe mbane nalo batsheliweyo okunyakula into abayizwayo ngaphandle kwakhonokho abalakho information eyi-one abalakho at least if they get information bevuleke amehlo bebekwazi ukuthi kwangona yini kahle kahle okukhona ezini okungaba khona because sengisikhathi already normalized abnormal sometimes you think khonokho ku-abnormal sibona ngathi ku-normal but now if someone can come and tell you no izinto kufanele zihambe kanje not ngendlela ezihamba ngayo
ilanga likazibuse seliyafika ke bhuti wami awungitshele-ke uzizwa kanjani ngale langa
hayi ngiphinde ngisavela kahle kahle kimi kuphela mphombe ukuba kwazi kuphela ukuthi kuthiwe izimbabwe yathola izibuse but especially kwelethu isayidi leli uzibuse esikile naleyo ukuthi angikwazi ukuthi kwangkhona kwakuphilwa njani njengoba thina basithi singama-bon pres kungakabi lakhonaoku but mina uzibuse wangikhona hhayi kele ukungakhulumi ngaye kakhulu esikhathini esiningi kuphela you see people celebrating and ucelebrat-a those people bona labo abavodwa abasehlangothini lonaleli yangabevoda
kodwa njengomuntu osakhulayo oyisizalwane seZimbabwe awungitshele ufuna umehluko onjani uma sesixoxisana ngendaba zombusazwe njalo ilanga likazibuse
mina umehluko engifuna ukuwubona ukuthi ngibone abantu abatsha labo befakwa phambili yanolisenga ukuthi abantu abadala akabaphume we still need their guidance
hhayi sikuzwile kahle Ncube uyihlabile le ndaba kahle uyazi mfana kithi kodwa isikhathi singathi sesidliwe ngumangoye ngiyajabula ukuba lawe kuhlelo belimamele uhlelo labasakhulayo lapho mina lo mnumzana Kelvin Ncube ongumuntu olwela amalungelo abasakhulayo eVictoria Falls Oliver Lisayo nguMike Hobe bafethu lilale
ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko
Awin le baba silale mawin le baba silale
mawin yebo kambezulu kandaba lingalithola njani khona ngapho ke ngemakhaya mina lapha ke ngiyaphila ye uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sikhuluma ngokudliswa ukuthi kambe ukudliswa kuyini umuntu okuthiwa udlisiwe longadliswanga umuntu onjani so ukuze ngikhulume ngodaba lolu-ke intonkosazana Stars Tebe Mate lo mnumzana-ke uzinti uthandeko zinti mkandla phela lezi zingcwethi zamasiko esintu ye baba mkandla kunjani
hayi ngiyaphila Dube linjani lani mahlaba ezulu elilalele
ye nithemba baphila sibili kakhulu ye mabhobho ungawutshona njani uyaphila sibili
ngiphilile baba Dube linjani
hayi siyaphila kakhulu so asikhulumeni ngokudliswa sibili lapha-ke ngikhanise ngawe Mathebe so-ke nxa sikhuluma ngokudlisa vele umuntu udliswa ngani
Dube umuntu uyadliswa ukudliswa kwendoda yikuyilalela wenze konke kufunayo nalapho ongahambelani lapho khona umkhangele ithuba lokukhuluma laye ngalo umncengancenge unakala uphansi ukuthi hhayi baba lokhane lithe nikwenza izolo kakulunganga libonisane kuhle la umphuluphulula ubusu sithi nxa uphakathi kwabantu xa ekhuluma uzithulele ulinde ukuthi ndiza kuyakhuluma laye sisobabili indodana leyame njalo uzathi nxa uphakathi kwabantu ithi khona yona ebantwini awamufazange mshawudi owamufazange mhwabheli phakathi kwabantu ngoba lawo uyabe uvele weshile kuyo nxa ukhuluma layo owesithathu we ngiyosezahambe sithi isiwe ngoba phela ayizakizwakale icabana layo phakathi kwabantu kanti wena uthi ukudlisa ikwenzayo
mana sizwe-ke ukhabo khabo ukudliswa sibili kuyini sizokuthiwa phela uzokuthiwa kulo msila empankwa into ezinjalo
ngivumelana lo mabhoqo lapho ukudliswadliswa yikho lokhu akhuluma ngakho ukuzwisisana ukuthobelana omunye lomunye ungaphakamthelani amazinto laphambi kwabantwana lasemhlangano omunye angaphambanisa kule ndawo lezikhathi zokulungisa izinto ezinjalo labo ababona bangabona indoda enjalo nxa ithwalo ile moto ithwala unkosikazi imoto imvulela izivalo kumbe senza lokhu lalokhuyana yinxa kuthi bayathandana bayathembana kuthiwa wadliswa kanti lokho sikukhuluma konsila embakwa Dube yikho sakhula sikuzwa ukuthi umbaku ungawubonwa la msila lapho ubhoda le ndlu kwenzela ukuthi indoda ungawuquma umsila lwana ufraye lesichebo indoda la iza Johnny Border lendu njengoba kona nongelamsila uthi uyasebenza lokho mina kamboni ngoba kunye lokho abangandiswa ngabo amadoda kodwa imsila embangwa kumbe yini lokunye okwenyanyika esingazake sikukhuluma emoyeni kuyaliza lo mzimba womuntu uthi uyasebenza mba kusebenzi hayi ngokunye kodwa ukudlisa sili engikubona ukuthi angivumelana nako ohlambululekileyo okungelani yiloko uthiyo umathebe engivumelana nako kakhulu lokho wawuthi imsila yembangwa amakhala empisi kumbe ini hayi kwakukhona kukhona abantu vele banjalo banabuqhubeka bekwenza khona lokho uthi kuyasebenza hayi kangazi
ye mabhoqo phela siyezwa kuzokuthiwa izibindi zemdlwani kuzobuya lokunye njengani okakhulumeki kodwa ke akukho yini ukuthi umuntu achaywe ngesigodo nje agcine echumile into ezinjani
hayi angali mina ukuthi abavazi bangathelela amadoda umkhuhlane yezinto ezidliwayo izidliso lezo izidliso yimkhuhlane uyabe watshelela eceleni loo mama ukuthi indoda ingadla umsila wombangu iyalunga akusikho khonokho indoda idliswa ngothando lokuzehlisa kiyo yikho kuphela umuthi uyiqhubele lokho alanda ukuyakwenza emzini wayo hhayi ukuma laphana indoda isemsamo wena ume emnyango obambe iqolo ikubiza hhayi okuhle ikuthamba nje kubaba umthandele lapha ngathi uyaphuma khona uyahlanhlatha yebo phela asikuthi abahlanhlathi labo baba bayahlanhlatha
hhayi ke zulu kandaba kwanamhlanje simalapha-ke kudaba lwethu lolu lokudliswa sizaqhubeka ngalo ngeviki ezayo sibongeke ubaba uthandeko zintumkandla lo mama-ke ustars thebe mate siyaqhubeka labo futhi ngeviki ezayo oluyivalelisa-ke lamhlanje ngenjabulo umthembo sitshemba ugibs dube silale
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington ngesizwe eziphathelane lokholo silontungameli inkomo we-Studio 7
kudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo njengenjayelo silomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ye lami ngiyamukela abalaleli kuhlelo siyabonga kakhulu ngelanga lanamhlanje sikhangele ukuvuka kukaJesu
liqakatheke kanganani kuqakatheke kanganani ukuvuka kukaKristu
ye kuqakatheke kakhulu ngenxa yokuthi ngabe uKristu wafa kuphela engazange avuke wayengasoze abe nguye umkhululi wabantu wayengasoze abe nguye uMesiya abantu ababemelele ngaso sonke lesi sikhathi siyakwazi ukuthi singakhangela umbhalo kusukela kuGenesis ukuwa komuntu umuntu ehlamukela uNkulunkulu siyafumana ukuthi uNkulunkulu wathembisa ukuthi umuntu uzakhululeka njalo ekugcinini besono ekuweni kwakhe ngoba siyakwazi ukuthi ukuwa komuntu laphana umuntu ewona ehlamukela uNkulunkulu akuzange kuwe umuntu kuphela kodwa yonke into yadalwa nguNkulunkulu yawa kungabe kuyisihlahla kungabe kuyizinanakazana kungabe kungumhlaba ngwawo wangena phakathi kwesikhathi esinzima umhlaba okweminyaka eminingi singakhangela isikhathi sika-Abraham uNkulunkulu equma isivumelwane labantu siye kuMose ngokwakhe uNkulunkulu ekhulula u-Israyeli eGibhithe konke lokhana kwakungumfanekiso wona lo owokuthi uJesu uzakwanisa ukukhulula abantu esonweni manje uJesu laphana esefile siyananzela ukuthi abafundisi bakhe bachitheka bonke abantu bayakathana ngoba abantu babengakholwa ukuthi uJesu uzavuka njalo kwabafileyo kodwa siyabona ukuthi singakhangela kuMarko ichapter ka-16 iyakhuluma ukuthi kwathi isabatha selidlulile uMariya Magdalena loMariya unina kaJakobe loSalome bathenga amakha ukuba bamgcobe ekuseni kakhulu ngosuku lokuqala lweviki beza elikweni ekuphumeni kwelanga bakhulumisana besithi ngubani ozakusigicela ilitshe lisuke emlonyeni weliba na. Bathi ukukhangela babona ilitshe seligiqiwe lanxa lalilikhulu. Kuthe bengena elibeni babona insizwa yembethe ingubo emhlophe ihlezi kwasekunene. Bamangala kakhulu, yathi kibo, lingamangali lidinga uJesu waseNazaretha obebethelwe, uvukile, ngakho lapha, khangela indawo lapho bebembeke khona. Kodwa hambani litshele abafundi bakhe kanye loPetro ukuthi uza kulandela ukuya eGalili, iza kumbona khona njengokutsho kwakhe kini. Kusho ukuthi lapha siyabona ukuthi singaze siye kathesi ko-Israyeli. Akhona amathuna abanye abantu alokhu ekhona kule thuna lika-Abrahamu, uyabona amathuna kaJakobe labantu abayehlukeneyo. Kodwa ungaya kuthuna likaJesu ulotshiwe ukuthi kasekho wavuka, likhona lona lelo thuna likubhaliwe e-Israyeli. Kutsho ukuthi lokhu yinto isiKristu egcile ngakho, ukuthi uJesu wafa kwabafileyo wavuka njalo, evuka esenqobe isono, wanqoba ukufa. Ngenxa yokuthi siyakwazi iBhayibheli lithi lona isitha sokugcina sizanqotshwa ikufa, kodwa uJesu wakunqoba ukufa. Njalo siyananzelela singabuyela laphana ngemuva, siyakhumbula ukuthi uJesu wamemeza wathi yena sokuphelile. Kutho ukuthi wayesitshona, wayesithi sokuphelile ubugqili bomuntu buswa yisono, sokuphelile izithuko zonke umuntu azithola ekuqaliseni kuGenesis umuntu azawe. Wayesithi sokuphelile ukufa khona ngwakho, sokunqontshiwe, ngenxa yokuthi lo umuntu okholwa kuJesu uyathola impilo enaphakade. Siyananzelela ukuthi ivangeli leli singayidlula kuMarki siye kumsebenzi yabapostoli. Siyananzelela ukuthi sebebona ukuthi uJesu usevukile kwabafileyo, wabuyela njalo ezulwini, wabathiyela amandla okuthumayela. Yikho ibandla elakhiwa khona, ibandla leli esilaziyo kathesi likaKristu lakhiwa phezu kokuvuka kukaJesu, phezu kwamandla okuthi Jesu wavuka kwabafileyo wanqoba ithuna.
Akuyigqibe.
Baba, ngegama likaJesu, siyabonga namhlanje ukuba amandla avusa uJesu kwabafileyo yiwo amandla asebenza kithi, yiwo amandla asebenza phakathi kwebandla lakho. Ngakho siyathandaza, sibeka bonke abagulayo namhlanje abangaselathemba ukuba uNkulunkulu bavuse, ubanike ithemba ngegama likaJesu, bebekwazi ukuba wena ukukholwa kuwe yiyo impilo enaphakade ngegama likaJesu. Amen.
Amen, mfundisi. Sibe sonke njalo ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu labalaleli, balale kakuhle ngegama likaJesu. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Yesizwe umculo we Man of Influence besithi kanye nawe.
Namhlanje yakhuthu moya uthandaza Nkosi yami,
ngiyacela
ngiyacela manihambe kanye nawe Nkosi
kanye nawe
umculo we Man of Influence kanye nawe Nkosi. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.